Ngibona wami ukuthi umuntu ofundileyo umuntu ozizisayo ukuthi yena uyini, oyenelisa ukuthi imfundo iguqule impilo yakhe, kungabe kwezamasiko, kwezomkhonomi, kwezombusazwe, kumbe nje impilo nje. Kodwa wabona imfundo ingaguquli impilo yakho nempilo yabanye abagombolezileyo, neyimfundo iyasilela. Ngithemba ukuthi mhlawumbe iphithiki zethu zikhayele khona ukuthi nxa sithi umuntu ufundile kutshintshani empilweni yakhe. Nxa kungaguquli lutho kutsho ukuthi leyo mfundo ayimncedi. Yikho bayekekhangela hathi nje ukuthi ukufunda ekwenele sithi ubale ubhale kumbe utshintshe itshintshi njengomuntu esitsho, kodwa ukuthi nxa uthi awufundile uyenelisa yini ukuguqula impilo yakho ibe ngcono nalokho okuyikho khona ezolo, kuguqula impilo yabanye kumbe e-community yakho.
Ithi njalo iPTUZ ababalisi esecondary kubo form 4 bahlangana labafundi abangakwazi lokubhala amabizo abo. Wena njengombalisi suke wahlangana lakho yini lokho, kumbe suke wezwa abanye bakho bekhuluma ngakho?
Ya, ubuziva obethi ukuthi sizananzelela ukuthi sathi isikhathi uzivuse sayeza le kuthiwa yi-mass education yokuthi sasifuqa nje ukuthi hayi umntwana sekungene e-grade 7 kahambe kuvangeli elilandelayo eze egcina 4-4 ukuthi emuva ngapha uyenzani. Azange sisaba le mizamo ezithi sikuyiluse khonokhwana sibone ukuthi siyenelisa yini ndangahamba kusigaba esilandelayo. Uzananzela kulezi zikole leziyana ezikahulumente ezikwathiwa ama-Zintep schools eze-education production kodwa hayi umntwana kafuqo aze efika khona laphezulu. Ugcina isikhathi esekobani ka-4-4 njengoba sitsho abanye phela ukuthi omunye kayenelisila kanye ukubhala ibizo lakhe. Singasakhangelanga ukuthi u-grade 7 kwenzakaleni, sakhipha i-ZJC asebela ukuthi futhi siyeluse ukuthi umuntu uqhubeke kanjani ngoba umuntu seqa from grade 7 ayebhala u-4-4 kanti-ke phakathi laphakalapha ukufunda kwakhe akuzange kuyeluse kuhle. Okuthi nasuthi thina besesiphonge ukuthi isikole sikuthi ukuthi hhayi sibe nani abantwana abangaka abafundileyo, sithi sibafundile sabe sibafundeni bezweni bangayenzani nxa bangaphuma esikolo, bangayenezani ukuqhuba imisebenzi amabhizimusi kumbe ezemthina kumbe bezwe phela ukuthi balutshwana abantwana abenelisi bakwenze khona bezibaba okusuka kusithengisa ukuthi mhlawumbe ayisikho ukufunda lokho.